Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha kululela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakadesi sinekhweza emtheni ukuthi kunomcimbi othize uthi liyayiyehlisa intengo iyolithi iphisi nasingekaqali sinekhweza. Kwakuvele ihlale lekhweza ngihlale inhlalazi yami bahlale bayikhweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe ukuthi labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bathiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babatholele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola lemelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola lemelika lamasenti angamatshumi ayisithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Istudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, ukucubungula lolu daba.
Kuzokuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha. Kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Leka kuzekunanzelele nxa uvele ujali kuthenga ngoba ama-petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezuke kwayo. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kunomcimbi othize ukuthi liyayiyehlisa intengo iyolithi iphisi nasingekaqali sinikhweza. Kwakuvele ihlale lekhweza ngoba ngihlale inhlalazi yami bahlale bayikhweza intengo yakhona. Kutho ukuthi hayi lapha ngamanjani amaceli lapha yatati.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili, kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili, ukuthi bebevele bekwenzelani?
Bona phela ngisho babe futhi bona yehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu, isetshenziswe ngabantu izulu, kusebenzisa amabhasi lezimoto ezincane, kodwa ithwala izimpahla idizeli beliya emihlanga. Nxa bebabe zama ukuzala amehlo abantu yini singazi, kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki ephelileyo ikhwezi kakhesi kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende welo uthatha njengabantu abancane womadlane kenangathi mina ngikudelela izwe eZimbabwe.
Manje intengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele umi njani, kakhulu nxa sikhangela impi le ephakathi kwelerussia leleukraine?
Ngoba kwamanye amazwe dade ngave kathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule mpi e-Ukraine kayisoze ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe. Ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu, kodwa bona bafutha bathola besethu lezimbabwe intengo yamafutha e-South Africa iphansi yebhetshana ephansi thina yithikithela silohulumende ovele engazisinti yakhona imithelo yakhona miningi efaka entengweni yamafutha akutsho lutho ukuthi iyehlisiwe kwamanye amazwe bona bayakhweza nje ngoba uhulumende wethu uyabe eziza imali eyiningi emafutheni
ukukhwezwa kwentengo njalo okwamafutha khonoku ubona lokhu kukhwezwa kuzakhweza yini intengo zempahla yelizwe
kuleqiniso ngoba aba osobhizinisi bahlala bekhuluma besilethi bona nxa uhulumende angazakhweze intengo yamafutha labo bayakhweza intengo yezimpahla lokudla ezitolo kodwa bona bakhweza okuphezulu ukwedlula awusoze ungene ezinkilini lezimbabwe umsitshele ukuthi intengo yokudla ikhwele nge-2 cents yalikhwela ngama-20 ngama-30 ngama-50 cents bazathatha ngithiwa leo bahle bathi bona hatshi sesikhweza labe nxa sikhangelane bezikolo sezikhula kwandise ukuthi izinto zonke ezihambelana lesikolo ama-grocery ama-uniform konke kuyakhwela sebe singenisenkingeni ngoba vele siyakusiqala nje ijanuwari temperature phezulu
kubona intengo ingehla yini esikhathini esizayo nxa kuyikubana impilo erussia le-ukraine ingaphela
angiboni kuzazabe lomehluko ngoba phela vele thina amabhedi siwathatha kwi-middle east kuyo-iran nabo-iraq imikhumbi yakhona beeyayifikile emeterinyeni angiboni ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethu yayingehle
umnumzana rejoice ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-studio 7 ngocingo eseharare iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu lekhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota ole-voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu lekhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona, uNomzana Thapera Madzianike, othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Ngilomlando wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
Unkosazana Patience Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabebezela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe futhi labo bekhuthazeke ukuthi beyevota
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe
so okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazile ukuthi abantu laba abazorejista abantu abalethwa ngumhlangano besuka emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka e-diaspora
lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho
nginengi ipolitiki eZimbabwe makwe ukuthi siyachopheza kumbeni siyananzelela dabe sikhangele ubuchopho bezami okwakuqala okwesibili akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota wavotela ngapi
esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West umnumzana Austin Ndlovu uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. Langa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela okwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eThangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanzi zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orate. So ngoba luhlelo lwaba yimpumelo kakhulu sahamba sithethi masesiqedile amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphele basebenzi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana. Plan bani esingayenza after that uzosiqhubekisele phambili isibhodi sakithi ngoba siye siqaphele kwesikhathi amadamu amaninginingi uhulumende ucine ngena sibona abantu sebethi yeye uhulumende lapho sesenzile wasithathele bathi hhayi ngeke kwenzeke lokho idamu lelyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga ongomunye okhokhele ekuthaseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nabasebulenjini emoyeni sazosihlangana edamu lapha saba lo msebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo kuthe kuthatha nje inyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe selinathi inkomo. Sahlanganisa izimali singabantwana bakulesi sigaba abasemazweni agoqela eBotswana, eSouth Africa nakhona apha eZimbabwe kanye nabasemazweni ngaphetsheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu leli ya lalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rands sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele eli damu yena ubonga ngokubambana kwabantu besethangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done, Madonna.
Ugogo wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uthabe umanzi.
Ngiyajabula singiyajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi imanzi intombo sezilethe kwalapha kube kuhle kakhulu nahlela emadlawuni ngathi ngitshathi sezoaicona laba buhlungukabe angathi o sike kuzaphela kodwa lapha ngaphaka amathiba lakuzakuceda ziqeda uzakuceda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthaza ngesindaba ukuthi kufanele sibambane, kubambane nomama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli ngabubambene kuyenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi nge-political party kumbe ngekholo oluthile.
Enye inkokheli yezombusazwe okubandla le-TBC unkosikazi bekezela amaplanka udabuka esigabeni esidelelezane leThangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokuswela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugeza idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelapho ekhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeThangwa ehlala eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nangusebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eThangwa ekulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisa Svanda.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla ukungena kulomsebenzi. Abanye babo bengelamvumo, lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga we Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka 2022 ubenzima kakhulu kithi thina informal sector sikhangela ezigabeni ezithiyeneyo, sikhangela ku financial imali zethu bezingabambeki kahle, sese sikhangela kona ekuthengiseni ubesile competition enkulu kakhulu. Ngoba wonke umuntu useku-informal sector, ufind ukuthi even labaku-formal abaqhashiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke ku-informal ukuze bethole izimali ezithiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini ezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Yiyo esenze sibili sayehluleka ukuthi sireshe ama-targets ethu ade sakhangelele pulazi lakhona. Lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19, ama-restriction lawa so abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibeze sikhangela futhi ukuthi sibesile-challenge kwi-informal sector. Ama-China asegcwele kakhulu emashophu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa kuzochiphisa even lama-vegetable. Ugcina lathi i-competition yethu siphansi, thina sabe siwodile si-genuine, kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe ziwodiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Beze sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe i-city law council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ku-city council, esithi ngama-license, esilezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo u-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abe azohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kwele-China zingakangeni elizweni. Kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kwele-China. Kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana laleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu, esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lo mumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki, ngakho-ke angeke asuse ibandla leZanu PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana kuzayi samayitha olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuzarigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-member.
Yes, sizwe baba Samaita ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngiyibingelele ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitsho ukuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregister bayevota. Kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangala kuzaba lokhetho ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti lalapho okuzavotelwa khona lalabo abazabe bekhangelela amavoti ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama centers lapho kuvotelwa khona iZANU-PF iyayithatha izekhi ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU-PF lingani lapha nalapha kungani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abachayi lokho kuthiwa i-on goal yeslo.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikhokho nokho ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokhu kuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni kuye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Mina ngibona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo Dube khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho kungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwo abenza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavotela bazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kulezegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho, wenwaye lapho kuluma khona. Ungaphongi ukuhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokhu ofuna ukuthi ukuwina. Ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa eziqumbaqumba abantu balandele baye kwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha ngomafitshanjwa.
lami ithanda ukugcizelela kuloko ubaba uMthombeni aqedwe ukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelano.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna amarizalti.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 ubungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetinengi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi, usizi, ukwesaba nokulahlekela lithemba. Umgcinisa wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube isikhathi esinzima kakhulu, singakhumbula futhi u-2022 singene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi ukukhahlameza abantu indaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolu lodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emaphoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu, ngoba sizothi sihlukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana bawakhansilile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona asephela, amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili, asizazi nje singonoway sila.
Inengelithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihlizeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethule ledizili. Sesiligqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.